lokho simelele igovernment ukuthi isinike imali yokubuyela emsebenzini. So far abakatshengisi ukuba serious ukuthi besinike imali zona lezi. So lokho sizihlalele ezindlini. Thinathi kutshoyo ukuthi ezilongo singaqhiwanga izimali ezikwanayo ukuthi siye emsebenzini, imali ezikwanayo ukuthi sithenge izinto esezidura emagrosi zokubhadala orenti labofuel. Ezilongo singasinikanga imali zona lezi, sizozihlalele ezindlini kungelandaba lokuthi sizathatha isikhathi esinganani. Esikufunayo yimali ehambelana lokukhona kwezinto, i-interbank rate esiyifunayo ukuthi ama-salari zethu ezinjalo.
Ye, siyakubona khonokho nxa ukuthi besebenzisa irate yalamhlanje siyabona ukuthi ngaba linika 16,800 yokuthi litholeke i-on-call allowance. Kambe uhulumende uyathatha ngaphi imali enjalo, baba Pepe?
Imali balayo. Siyakwazi ukuthi kulama-taxi ababhadalisa abantu, ama-2% e-taxi bayayekela isweli khwela ngeviki nge-interbank rate. Kulama-tollgate awakhwezanga nge-300%. I-electricity bayi-increase layo, yonke into yayi-increase. So imali balayo, abangakufuniyo nje ukuthi besinike.
Ye, so ke manje liphila njani dokotela nxa ukuthi lingathola imali kona manje njengoba sebaquma leholo? Pho liphila njani?
Sesidinga eminye imisebenzi. Kunele divele sesifuna ukushiyana lakho lokho ngoba akubhadali. Singathi umuntu osebenze e-South Africa e-Garden Boy uthi imali engcono kulo muntu wahlale ohambe e-university wahlala 7 years. Abantu abathengisa amabhanana iziswithi ngale bangcono. So sesishiyana lakho lokho njengoba vele kungabhadali. Ngibengele ukusinika kasilanda abalapho. Sesidinga eminye imisebenzi engcono ngoba akubhadali, ukuceda isikhathi sethu phela lokho.
Sizokuthola abanye benu sebevele sebehambile kule South Africa lendaweni ezinjalo. Ubona ngazani kuthiwa bangaki wena ngokuzwa kwakho?
Asika babani, asika, but kuningi vele selifunga uphuma, abanye sebe-resigned.